Ele Israel selilungiselele ukuhlasela eGaza Strip lapho eselitshele bonke abantu kwenye ingxenye yalendawo ukuba besuke ngoba lizangena ePalestine ngamandla amangalisayo ukwenzela ukubulala bonke abadlelana leHamas. Kodwa abokholo lesiMuslim bathi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuba ele Iran lamanye amazwe angenele empini le. Ibutho lakwele Israel selihlome laphelela lajama emngceleni weGaza Strip limelele ukunikwa imvumo umkhokheli wabo umnumzana Benjamin Netanyahu ukuba lihlasele iHamas. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abezindaba abe-Reuters babika ukuba sewubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye 3400 eGaza kuthi kwele-Israel sebefika phose inkulungwane lengxenye 1400. Ele Melika selithume umnumzana Anthony Blinken ukuhlangothi kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe ukuba ethekelele amanye amazwe abokholo lwesiMuslim akuqela ele-Saudi Arabia, Egypt lamanye. UBlinken uthi kubi okwenziwe yiHamas kwele-Israel.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group. Its only agenda is to destroy the state of Israel and to murder Jews. And it's important that the entire world see it as such.
Kwele-Melika uMongameli Joseph Biden laye uthi basekela ele-Israel empini le. Kodwa uPrince Faisal bin Farhan okuhlangothi lukahulumende wakwele-Saudi Arabia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele ele-Israel limise impi le ngoba kulakho ukuthi kufe abantu abaningi empini le.
We need to work together to find a way out of the cycle of violence. This is something that we really, really need to focus on without a concerted effort to end this constant return to violence. It will always be the civilians that suffer first. It will always be civilians on both sides that end up paying the price.
Ele zimapolitiki kumele ele Israel likhumisane umlotha leHamas ngoba impi le kayilunganga. Abukholo lwesiMuslim abahlala kweZimbabwe bathi ele Israel lokhweba okwenza ukuba lihlaselwe iHamas. USheikh Balayle Gwenzi kulombonolo.
Ukuthi ngumoya omubi okufuna ukungenela abantu beGaza abazihlalele elizweni labo ngoba bona abe-Israel yibo abathatha ilizwe labanikazi.
Ubona ngani pho kumele kwenziweni Israel akumelanga ingene khona ngale?
Akumelanga ingene ngoba yena vele bathatha ilizwe labanikazi. Into ekhona kabakitele ilizwe kubanikazi bakhe. Lokitele iPalestine kuye ibe yiPalestine yezwele elikhona kudala. Lona ma befuna ilizwe ma kuzuthi bevumelana lakho. Ngabanike iphasa yavumelana ne-United Nations bethatha iphasi yona leyana yezwele eyaziwa United Nations. Ekunephe ye-United Nations.
Kodwa kungenzakala khonokho?
Akabasebe bavuma ngoba bona amajuda akayezweleki ngabantu ababeyehluleka ukulalela amaprofit abo. So akuyenzi ukuthi kulalele kakhulu.
Kuyini ongakutshela umhlaba wonke jikelele ngempi le?
Hayi, into engayikhuluma ukuthi impi yinto embi kakhulu, ayiso into ejabulisayo, ayiso into ethokozisayo. Kodwa lokhu okwenziwa ngama-Israyeli lokhu kathesi, hayi, moya omubi sibili, kwesathane sibili okungenziwa.
Sizwa kuthiwa-ke i-Iran layo ithi nxa kungaqhubekela phambili iyagcina ingenele empini leyi, pho kuyaphumani khonapho?
Hayi, kuyabe sekuyi-foreign policy yabo njengelizwe, but masikhangele ukuhlalisana kwethu njengabantu. Sinakufuna ukuthula kuphela ukuthi abantu behlalisane kuhle. Kungela kuzandlululana, kungela kukhethana ukuthi lana ngokholo luphi, kumbe lana ngolimi luphi, kumbe lana ngokuhlala ngaphi, uvela ngaphi. Into eqakathekileyo ngokuthi abantu kumele bengaphathelani amalungelo, kumele bengaphathelani umhlabathi.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi abantu abedlula isigidi 1.3 million kabasela ndawo yokuhlala eGaza Strip kulandela ukubhomba okwenziwa ngele-Israel.